So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa wobulawayo abopha izicliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations and holidays. And Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with the Segelo Sombuse CHIZ.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Hhayi ngobulezi ngali kusegcekeni wayelilungale thwele e-TRC yikho phela wathe nyamalele yithe sasemdinga le e-TRC kambe ngawaye kumashele ezanup f wayethe ngazange size labo bemdinga ukuthi senyamalele sethinjwe ngelinye ilunga lezanup f.
Iziphathamandla zebandla lezanup f ezazisomisela imuli yakumoblessing ali emanyame etshithungwiza ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapholisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuthiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuthiweyo laba balakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona bacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunengi. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhla ziku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Imidoda! Dona! Dona!
Bekulezi hlobo abangane labanye eHarare Showground obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa nguMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-TRC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Pango uyashoko lenani sakanzwa kudzanirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo tarasikirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa upinde wati
munhu akanga atora nyaya yakatidarure because nyaya yakanational events we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhe isekelo sombuso esitha i-UZ.
Unkosikazi Roslyn Kwese, okubandla le-Labour Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge lead party, sikhala nje labo. Bonke bakwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, ngasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenziwa i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Xa ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala kumele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngako-ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakhe selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini owaye ngumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amandla zebandla leZANU-PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ithefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla leZANU-PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Dlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lomnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla leZANU-PF, bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali i-evidence ikhona into na why lilunga leZANU-PF layo ngoba thina sinento engama-cell registers lawana abedlulisa kulo muntu nxa elilunga lethu ukhona kuma-register ethu and lapho into esenzakala konke lokhu senzakala bakhona ababekhona ebhawa ukuthi bahamba njani Kuge sile ni jamani jamani baba banga abanga rende kubanga kumbelute hinda na le banga kumbelute ando mwini inzamke fini ya misingi na ngati kona pa and umuntu oabla umo blessing pai siya wa yuna ubanju katika skulima umu police custody uwa appear nabi a court. So kona hapo ke ama yine abisi ni angati and umu kanyela u honorable Sikala lo honorable Stone baba tume mpregeni katika skulima so u honorable Sikala wevele out to bring for me haiko diya mchila adikona ungasa njale lu social media usenu zindu kuna lezo zenzai but now utu wani ya mbikeo itifayent kumbe ufuno kuzi point ufuno utoko nyo nabomu usenu yela atume social media frate mzale
nanso baba Ntlovu.
I'm a blessing. I live with a train. Why did you have a toilet triple C? You could tell a lot in your malele. You take a thing, a triple C. I'm the now. I must say, there's an appeal. Why can't I see that I was a little thing with the same malele? The thing there, a linear do my appeal. You said, train, you said, train, you said, look. Lava seven, I will come out of Allah. Let's say, I will do my labo. Ngoba phela abantu bexotshiwe bachisela imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela uMo Blessing Ali. Lokho kumgceke uMo Blessing Ali belilunga le-Triple C simdingileke sekuthunjwe izanu PF wabulawa hhayi kucacile. Kumele kuchasise ukuthi laba bachiselwa imizi bachiselelwa imizi. Njalo kwayi futhi sebephinde kwaba yibo ababotshwayo kuyibo abachisela imizi abayenzelwe isihluku esinjalo. Yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hhathi kalikho. Le lawyer elimele uMo Blessing Ali selibotshwa. Kumele asole uJob Sikhala mela ngathule phela ngayebona ukuba kusenzakala. Kumele asole ngoba uliloya umele imuli yakwa Blessing Ali. Uthi hhayi kwenzakalayo kakusikho la malunga e-Triple C sechisela imizi kakusikho. Kumele akukhulume angesabi ukuthi sengabotshwe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso.
Baba Chuma, nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphenduli bonabo ngicela ukubuyela mbidale emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kaJob Sikhala uMo Blessing elisebenza ethinga municipality ngayo walimala emsebenzini wathi ukuthi bona athola ukuthi la angathola lelumedo lokuthi bona amelezi kazange athole igqwetha uMo Blessing kazange esese right ephila edinga umedo olegqwetha uJob Sikhala abekhona wayengu-MP vele kwabana bayani umsizi namhlanje uJob Sikhala sekona usengomuntu osekhulumela uMo Blessing useligqwetha nakoMo Blessing ngaliphi. This is all about politics. Zethu sesingena sengishiya leyo sesingena kuleyo okhomba ngayo ubuhlungu lobo obukhona elizweni yibuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzana uPF uyabuzwa. Unfortunately so ezizinto sengibangela yimpilo e-Ukraine naseRussia ngani noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-2 liters lakho isingo $7-8 njengoba i-$7-8 lapha eZimbabwe isiye likhwelile kona legolini njengoba lalapha ilikhwelile so. So singibuza uhlungu sonkeni kodwa abantu bezimbabwe abamkodwa bayakubona bakunazeli kathi uhlungu lokubuzela ngaphi ye lobo obusokubiswe yimpi e-Ukraine ngaserussia siyabubona kodwa vele thina besivele siphakathi kobunye uhlungu okubiswa ngamadoda labo mama abasukuma bethi emathiweni bangalow pressure bangamusanction abantu behlupheka siyabubona yikho bona ukuthi come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya sina sisekela iqembu elima lati noma kuhlungu yibo nje kunama-career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyile hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ukuthina ngakho and ngifuna ukumlanda emzini umalume sike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha wanjeoa umfono sithi a baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuxhumazele ezanu sebathi hhayi namsengowezanu uphilo
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hhayi enguthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi izanu PF kumnyaka ozayo. Abantwana bezimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho ke balubona uhlupho lukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi batshintshe isystem yonke kawani ngoba izimbabwe isifana lendluliyana oyithenga ivele mangobongobo ufika uyidibize uqalise kutsha kufoundation lapho sifana nomuntu othenge nje ispesi esingathi thina uthenge istendi kuphela
So that's when over all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanengi amaZimbabwe after sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethuleka nabo ngesileka abatshintshe labo kungena abanye sitshintshane ngobuningi bethu. Hathi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa kumbe ibandla elilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla leCCC ubexoxa indawo enye lelunga lezana PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we-East London kwele South Africa abedlula amatshumi amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu 13 lelitshumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzakwenza umhlangano lentathelo lezindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uzakwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sekelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-PPC nokhulume sedinga la emelele i-ZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo kodwa ke ngizama ukuthi ngikugqugquzele ukuthi ungananzelela eSouth Africa kwasukuma ama-youth wabuya umbuso ezandleni ezilungileyo. EZambia kusukuma ama-youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako thina sisalapho esingaya khona asisela ngenye indlela sesilindele nje ukuthi ukufa kuphela. So ama-youth lingasukuma 2023 likhuphi ilizwe lele lokho belikhomenta labo balikhomentayo ngemva kwe 42 years ibisehluye kuphuma edakeni. Libone ngani imoti ngabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona nikhonza vele iphume sesi siyikhala libonele khona bobu yehlulekile behlulekile laba hhayi ifeki yonke le baphoza imadlanyana nje kuncane ukuthi hambi yekhuluma uthi akusiqiniso akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hhayi ababusi abakudala behlulekile kada lizwe abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona kathesi. Ilona qiniso leyo ukuthi kaSmith wawungcono okaSmith wawungcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwagwo ukwesebenzisa umgwagwo kaSmith osowayezigambagamba lokumgwagwo kaSmith. EGoli kulungiswa kusakwamalanga lokhu umgwagwo ungavelwe nephodoleli lodwa yele kuyabademonstrate kuhle kulaleso kulungisiwe. Lapha hhayi akulaqinisa abantu akulaqinisa abantu akulaqinisa abantu. 2023 asivaleli ngebheji kuphela kungena iyouth sifakane youth ochamisa bonabo labo sibangelizwe labomqondisi basesebatsha shoyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi ezindala lezi zasela msebenzi yesu. Ngiyabonga
bazakazi be-Studio 7 sanibonani. Ngicela ukungazishika mani ngingiphawule nje ngento ezenzeka emizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU PF amazimbabweni ayihloniphile babanika ithuba 42 years yonke amazimbabweni elethe enika iZANU ithuba ukuthi nebizashintshe izinto izazishintshe izinto kodwa ihlulekile. Now itime ukuthi iZANU PF isidedele abanye sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kusolwana kwakubanjiswe izinto sazibona zitshintsha kubanjiswene. So kukhomba khona ukuthi iZANU PF yona iyodwa umbuso yawo yehlulekile. So ayikidedele leli iqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo ngoba vele yilo lele yayibambisane lalo ngo-2009 noma selatshintsha igama kungaseyilelo gama kodwa kusala kuseseyiqembu eliyi-1 noma sekwatshintsha kumbe umholi kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU PF ayikubadedele bebuse labo bebodwa sibona ukuthi bebodwa bazenza siba abathiwe nje 5 years nale sibone ukuthi bazoyenza bazoyenza bona ngibangeke bazame na ngubizana PFI sekho into engabisa iyenze ichance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa manje abasela nanje nama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngubisikade basiphiwe sonke kodwa ke basenzela phansi singamazi babo. So now izana PF time ukuthi ubhedele abanye njalo sicela izana PF ihloniphe iconstitution ihloniphe amalungelo abantu namapolisa aseZimbabwe amapolisa akithi abayekele ukusekela izana PF nezek ayekele ukusupport izana PF abasupport amaZimbabwe ngoba izana PF aso maZimbabwe maZimbabwe ningabantu laba abavotayo amaZimbabwe. So mapolisa zek judiciary abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele kubaleke besekele izana PF ngoba izana PF isiyehlulekile ayiphume embusweni nje ngokuthula idedela abanye. Ngiyabonga
sanibona abantu bayethini njalo ngezindawo ngezindawo hayi kunale izana PF le siqale ukurobha abantu emakhaya lapha tshela abantu amandla ukuthi khona kune-tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utywala sihambe ikhampeni ngotywala izana PF kale sizehluleki lesi why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi kani ukuthi khona bebanikeza utywala mahhala utywala buyenzani utywala buyini ebantwaneni abancane utywala yini utywala utyoni utywala kanje ikhampeni langotywala berobha abantu langotywala bafundisane abantwana hhayi lezi izehluleki zezane lezi izehluleki kazirobha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utywala bakhampena ngotywala kahle kahle hhayi laba bantu laba sekuright laba vela kusela muntu obafunayo abantu bezayo kambe ungayinikeza umuntu utywala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambe kasebenzi uyemnikeza utywala mahhara ukhampeni ngotywala utywala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezayo sebebobha abantu lezinto ezingela ngqo angeke ukhampeni ngotywala hhayi loba sekuthiwa ukhampeni vele obvious laba bantu okusela muntu obafunayo xa bengase abarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola beqede benikeza abantu utywala ayikho indlela abangakhampeni ngayo akula muntu obafunayo lapo akula muntu ongafuna ukudubo olufana lwezana ophile laba vela funi lanto yonke indawo abantu bakhathele ngezana ophile sebeze berobha abantu bebarobhe nangotywala ama-youth isteti kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani livuka njani kustudio 7 mnelami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebekhuluma ngumnangagwa umnangagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu le nto ngoba le nto eyenzakaleyo iyinto embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma ukukhuluma nge-violence azi umnangagwa mnangazi ukuthi ngipresident onjani mnangazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othi esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi uvota evotela umnangagwa umuntu ocabanga kanjani umnangagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yi-leader yelizwe
livukanjani endaweni zonke kakhulu ke sifinyelele abasakazi be-studio 7 siyalibonga kakhulu za-studio 7 basakazi sifinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli sibonga kakhulu u-18 nangagwa umdlala usebenzile esikhaleni sethu ebendilokhu ngihlele ngizame kugqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho uhulumente usecwekisile emnyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezoncwadi asambeni ngobuningi sambeni ngobuningi siyekelene ukuba sibe sisithi thina uhulumente uyakhampena uhulumente mne noma ekhampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumele ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumente ungathi uzamile ukuthi lolusilo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obe kuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalathi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba lakho yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asandeni ma-WhatsApp nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ukuba mnangagwa asozabe abuye ezokuthathela isitupha sakho. Kodwa okusalayo zabule isitupha sakho, siyabonga. Esandleni wobuningi bafowethu be-ofisini siyelanda iy'ncwadi bakhaya khona ngapha ikhezi, ikhezi balibhewula khona ngapho mabhewula, hambani hambani. Uhlelo luyeza khona manje kungakabi lansuku ezingaki, lungiselelani ukuthi kuhambela kubo khansel liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhansela lilungisele kathesi. Hambani bafowethu labogogo, okhulumayo ngufamona lapho. Ufamona lo ngakungwenya kade wathi ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ma-Studio 7. Amen.
Alawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. UZulu wele Melika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa eNew York leArizona kuqhamuke udlakela, kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzile, sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona, bayadlala imincintiswano ethize. Sekusele nje okuqakathekileyo, kathesi okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le. Bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani, kumbe ukuthi sizakudlani, kumbe ukuthi sizalala ngabi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala, kodwa uma siqeda lapho sizakudlani, kumbe uma siqeda lapho esiyalala khona siyabesalala nga-4-4 or siyabesala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa, eyokudla leya lapho abazohlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi nxa belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Nxa bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. amapolisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana langelihle Zonda Dube. Isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change emlokitshini lelobhengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.